isikhathi sembiko yenu.
Salubonani, salubonani, balaleli ba-Studio 7, nani basakazi, okhulumayo ngithandekile moyo. Ngikhuluma ngise-South Africa, ngithanda ukubingelela umndeni wami, umama wami uNayibongwe, labana bami ukwazi uNayibongwe, lo mntana wami uThuba Elihle, ngiyece ngiyensuza, ngiyobulisa ugogo namadada, lo khulu sesinathi, lo gogo nayesinathi, ngibulisa umndeni wami wonke, wonke wonke, ngithi philana siphile negama lenkosi la engabaqambanga, lonke ngiyalibulisa, ngithi liphile liphephe kule vethi khulisa Clifford khona lecholocho khulisa eteli khona ledebheni lonke ngiyalibulisa ngithi liphile liphile egama lenkosi ngumamolo olibulisayo ngiyabonga
ngibingelele basakazi be-Studio 7 mina ngingubusane ngibuya kwesigangatsha ngibonge kakhulu kubasakazi bonke labalaleli be-Studio 7 abaphakamise impilo yethu yabaphezulu kakhulu isikhalazo engilaso mina khona lapha uhulumende wethu ewezana into esenzela thina singabantu bemathebheleni asiyibona yikho sithi viva mqondisi viva mqondisi ngoba into ayenziwa umqondisi ngizano asiyiboni sithi mqondisi awuqume izwe libe kabili ngoba uma ngikhangela emathebheleni akula nto enjani ekayenziwa ezana akula even into esiyibone esize uhulumeni siyazakhela izitolo siyazakhela konke so awukhangele ukuthi nele ozeni laphana iloku igodini lamanje loku injalo ethiwa yakho uyayakha kuloku njalo lamanje
sanibonani bantu bakethi linjani ngezindawo ngezindawo kodwa kube liyayibona imali yelizwe ukuthi idlaliswa kabuhlungu kabe kanjani hhayi imali yakithi idlaliswa kabuhlungu into ezisa ubuhlungu ukuthi abantu bayahlupheka abantu bathwele nzima kodwa imali yathatha iyadlaliswa nje kumbe bona baswele umsebenzi wayo ngoba isiningi kakhulu kambe imali abayitshontsha beyigqiba ezindlini zabo kibo vele iningi kakhulu kabasayazi ukuthi beyenzeni ngayo le mali and baselfish vele akusho bantu futhi abangakunikeza imali yikubona sebeyidlalisa so awuntshele khona ukuthi kuleyo okay uye kwenzani uye buka amabhilidi kuphela ugolisa nje ugibela indizamtshini ehambise emoyeni kuphela ungela nto ayilandayo kanti uye kwenzani vele khona okokuqala uye kwenzani umbuzo wami engizibuza wona ukuthi uye kwenzani why angathatha ngale mali wayakha izikolo wathenga imithi ezibhedlele walungisa imigwaqo waholisa abantu laba abavalelwa imchova vele ziningi izinto ukuba layi kuthanda kodwa yena uthatha nje uyagibela indizamtshini and lale nto ayilanda ayikho even lakancane ulanda ukuyabuka amabhilidi nje kuphela ulanda ukuyabuka leyo ndawo yase-UK kuphela ukuthi injani kodwa ishemu ngalaba abantu bezanu BF lapho okunye babulaye ngingafundi laba abantu yazi ukungafundi kubuhlungu kabi mina vele ngavela utawumnanka kwangupresidenti umuntu ongazi yena yikho ubona ethatha indizamtshina just esiyavakashe ngendizamtshina elabantu abangu-100 kodwa ishemu mani yazi enye into zisa ubuhlungu mani
ngiyalibingelela lonke basakazi baka-Studio 7 mina ngikhuluma ngisenkayi esigabeni sikangomambi ngizama lami ukuthi ngicele kini baphathi bohlelo ukuthi kade konke ngizama ukuthi lami ke ngingene nge-audio yami azake ngizwe ibalwa ngithi one day kodwa ngesifiso sami lami ngumuntu weZimbabwe lami ngifuna ukuparticipate kuningi ngoba uhlupho leZimbabwe olukhona lolu vele kalila ukuthi ngubani that's why lami ngizinikela ukuthi ngike ngingene ehlelweni ngingathaba njalo nxa ukuthi ingabalwa i-audio yami ngizama ukuthi lapha sibonisane la eZimbabwe lapha ngamabandla la akhona lawa awezombangazwe hayi yebo i-democracy ikhona ukuthi ofisa ukuyenze kodwa ke iningi lethu ngohlupho olukhona sekungani kusikholisa ukuthi omunye lomunye abe lebandla lakhe nje kuphela ibizo lakhe liphume kumaphephandaba kanti kakusebenze lokuyana esikudingayo thina ukuthi sihlanganise umqondo senze into eyodwa sivote silimanyene sindawonye sikhiphe izanu PF leyo embusweni eyiyo esisokolisa sesize sihamba ngamanyathelo yiko ngixwayisa uZulu onguye ovotayo ukuthi kakhulu kakhulu kabananzelele abantu laba abafoma amaphathi zabo sebedinga usekelo kithi, babe lenjongo ukuthi nxa bebalandela baboneni kubo. Njengalokhu thina sekunanzelela ipholadi leyi eyiyo esebenza lomnankagwa, ivele yona iqhathwe ngumnankagwa. Bayangabasebenzi, bayahola, behola izimali, but ama-individuals hayi iningi. Thina iningi esingazuzi lutho. Asike siboneni umuntu onguye olohlonzi okhanye ngana ngasikhupha endabeni leyi yobugqili esikuyo. Mina umuntu engimnazelelayo phakathi kwabo bonke ongasilamulela, ongelandaba lani le mali kodwa olendaba labantu beZimbabwe, nguChamisa kanye yedwa qho onguye okumele ukuthi kona simvotele ukuze siphume ebugqilini lo. Kunazeleleni njalo futhi ukuthi kona uyavinjelwa, avinjelwe ngamapholisa, avinjelwe ngama-CIO, bafake izigodo. Kungani engumfana omncane bemesaba kangaka? Kumele ukuthi uzibuze la ukuthi kathi ukuze bamesabe nje bamesabelani. Bayabona ukuthi amaqhinga wonke asebewazamile ukuthi kona bamsondeze eduzane kaVumi, ngoba yena esazi ukuthi uwakhethwa ngabantu ukuthi abakhokhele abakhiphe ekugqileni lobo bayibubona. So sebebona ukuthi kona lo mfana lo powerful.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.